Kungangcono sihle sivumelane ukuthi iSouth Africa ayisoze ibe loncedo kumbe ayisoze incedise abantu baseZimbabwe ngalokho abakukho ngenxa yeZANU-PF. Iqula leSouth Africa lisuka la bathi bayakhuluma labo bonke abantu abama-civic organization, abezombangazwe, ama-opposition parties labanye. Kodwa bathe befika eHarare bazikhulumela leZANU-PF. Abakhulumanga lohulumende weZimbabwe, bazikhulumele leZANU-PF baye bephenduka. Into engcono mina engiyibonayo ukuthi iSADC le-AU sokungangcono bangenele, even le-United Nations sokungangcono bahle bangenele, ngoba nendlela izinto ezenzakala ngayo amboni ukuthi i-ANC izoncedisa iZimbabwe ngalokho. Njalo bakhuluma bathi bakhuluma njengama-sister parties. Ukuthi ukuthi bazihlekela bazinathela itiye ngasensitha, akulanto ephumayo, akulanto eyenzakalayo as far ukuthi sithole ama-solutions alokho okwenzakalayo eZimbabwe is concerned.
Ubona belakho yini ukuphenduka abeSouth Africa laba njengokuthembisa kwabo ukukhulunyiswane kutholakale isisombululo?
After i-lockdown, iSouth Africa izobuzwa ubuhlungu nobunzima ngokuba lama-illegal immigrants laba bazobaleka eZimbabwe becross i-border bebuya ngapha eSouth Africa, ngoba eZimbabwe akuphileki njengoba sibona izinto zisenzakala kakubi kanje. So ngokucabanga kwami mina ngibona ngani akula sithembiso sokuthi iZANU-PF le-ANC bazayenza into ekhanyayo ukuze bathole ama-solutions kulokho okwenzakala eZimbabwe. Into engaletha ama-solutions ngokuphangisa ukuthi i-SADC or i-AU kumbe i-United Nations bangenele. La maqule engangenela mbona kuzoba ngcono, ngoba iSouth Africa singakusho ukuthi sebehlulekile kambe kabili konke. Abantu bedlalisa isikhathi besiye eZimbabwe, akulanto ezophumelela at this rate.